umongameli wethu ubaba uNelson Chamisa ubese bulilima esigabeni seChankwa lapho akade ezokholisa khona labantu ebonga abantu ukuthi bavote kuhle kukhetho lwama-by-elections ebulilima oludlulileyo ubezobonga abantu ukuthi phakathi kwamawadi amathathu abencintiswa kuma-by-elections sikwanise ukunqoba kwamabili wakhona bekuzokholiswa nje kukholiswa lo ngumongameli ezobonga abantu kudliwa inyama kunathwa onamnede kunjalo nje umongameli hayi ubezozikholisela labantu bebulilima ebanika njalo iveve lokuthi ngomnyaka ozayo akumelanga bawine amabili kuphela amawadi kumele bawine wonke amawadi angu-22 awasebulilima.
Abantu beChankwa bona kungaba lezikhalazo yini abazifikise kuChamisa?
Abantu bebulilima bebejabule okumangalisayo ukuthi umongameli uyakwazi ukuyehla suka khona lephezulu ezokholisa labantu ebulilima eyingxenye yebulilima. Bebengela zikhalazo ezitheni kuphela bebezombonga. Usukele zipho njalo ubaba uChamisa ogogo bebethunge izingcebethu bebonga nje ukuthi ubaba uChamisa ubavakathele. Izikhalazo ezikhona kuphela ngezokuthi akhangelisise indaba yodlame esuka ibe khona evelela kubandla le ZANU PF. Yiso isikhalazo esikhona. Ngaphambi kwalokho abantu bagiyard up to win the next election. Bamthembisile njalo ubaba uChamisa ukuthi ebulilima siyathanyela konke. Izikhalazo engingazitsho yikhona lokho kwe-violence kuphela ukuthi akhulumisane lebandla elibusayo, akhulumisane labezomthetho, akhulumisane lamagqwetha akhangela ngezokuhlukuluzwa kwabantu ukuthi okwenzakale eMatobo akumelanga kuphinde kubonakale futhi ilizwe lonke lingaka bebekhangelele futhi ukuthi ibulilima yindawo yokuthula abakhangeleli ukuthi into ezinjalo zibe khona.